Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Umiswa umhlangano webandla le Citizens Coalition for Change ukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebanki rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le-bond lakithi lapha. Nxa unganika i-$1 i-US dollar, kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqekade sizaba le minye imbono. Kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days, kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini edolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha ukuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lePhalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo. Bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiswe yeFAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Elenjeri Yedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa kusimela ePhalamende leCouncilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokuthi dinga abameli olwama-candidates lumi njani lapho okulezikhenxa kumbe lapho okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma-ward assembly zona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo elokuthi siqalise ama-citizen caucuses ethu ku-eBulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ePhalamende leseKhansilini.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani abantu bona abakade bencintisa ibabalakho ukuthi babuyele futhi ngoba khanyazani ibavela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi. Hayi, sikho khona okhulini.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa amavenyu ngama-ward coordinators kumbe ngama-constituents coordinators bona abantu abangama-technical persons. Nxa kulezikhalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke, zingathi kuward kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abangoprovincial odeputy babo, they are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into enzakalayo, umuntu obuye ezo-announce umhlangano, nxa kuyi-candidate yayingu-MP adliwayo, yiyo ebuyezo-announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, enkayi South, ungachecka umuntu wetusi ombuzayo, uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenza kahle bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona khona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona khona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Unomzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqhuqwe libhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele zokusenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika uEzra Jesus Banda.
Iningi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esisabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali yemkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone side indawo bathi sibawise njani. Sibe singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurong angazi ukuthi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e-bank rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika $1 i-US dollar kunika i-18,000.
Osiphatheleni abaningi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika. Ukwazala Themba lethu Dube, ngisiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi. Abantu abasafuna ukutshintsha imali ngama-rates. Bathi ama-rates sekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele RTGS eningi, so sokunganise sebe pleasure.
Ngizothi imali ningi la.
Hhayi, silamakhiwa.
Amakhiwa lawo aqambi.
Akaqambeki, ngaqambi ikhiwa nyalamba phela.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo uPhethi Makhokho uyagula. Bamxothile kudokotela ngoba engena dola lemelika.
Kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithatha. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka nje kanje labazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha lamabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilisi kufuneka iyuse. I-X-ray ngiyethatha khona le drobhini lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iyuse kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo. Bathi echo hambe ithathe etown. I-X-ray kuhambe ithathe etown. Iscan hambe ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngisho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapho eshop engirana ithengisa impahla. So ngokwenzakala kade silapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokho esabe sukuwoda sukoda ngeforex ngama-US. So ukuthi ntshintshe ibhondi to US ukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sembona ukukhatha izisebenzi zasisebenzisayo labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho.
Umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho uchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US sisebenzelana nawo. Ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezimali abagwanisi shemu. Sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani, hayi lokhu abakugwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesus kabanzi osomabhizimisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali yeZimbabwe akulwa kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika. Kumbe ngesilinganiso sedola lemelika kusetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sicela isivuthiwe. Imele Studio 7, igabana mweza Jesus Band.
Ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sekucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umchayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika i-US $50 ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umtshayeli omtshova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba lemnyimbono kodwa ke hayi nje babona sebe kuspecifyile sesizathatha nje akukhona lokhu kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale ebhadalele 30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kokhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade simoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadalele 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangona ziyadura ungathi $90 per month mina yabe ngihola mali yabe ngihola mali nxa kuza ukuthi iparki ifuna $90 per month mina yabe ngihola mali akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever so vele haya lokho asizo sikuvumela
lokho kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani si punishment kuba la ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota si-stress susiba le BP kuba le mota
ngobulawayowheres
izinara aba kwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyaqhubekeka impilo yangkhona i-easy uyazihambela we-evo yakhona uzibhakela pho yakhona around the country yakho uyahamba uyapho yakhona ngela problem than ukuthi ndibhake ngibhatale ukuma ngayenzi ukuthi ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yikuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kweparking le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza uBulawayo wabukeke iba khona. Yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphuma ingalindlela, uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mpa mafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenze okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi ilungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemgwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye iCouncil yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Simangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu, kubika uNokuthaba Dlamini.
Vanenge abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo
agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Ted yasisibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. Usibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpidem kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithole nzima, sasina saluza izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Sezethungwa ngapi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleland North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously there's a difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile sona ngokwazi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i product playing aba limited ku society, it means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlaselela semaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazothengisela emigoqweni kusukana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini othulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Mathutu uthi okwethusayo yikuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isihambi odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
nxa kuyikuthi bakubona kuyikuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana naloko. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe, akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele-South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ngokoko walokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Hlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosiaddress azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal e-South Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la e-South Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la e-South Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso e-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshela ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ithumi kuleyo ndawo. Bathi baloku esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ni Mutuso Kumalo.
Ulalto kunamda sikuka ngezo mnoto, ngezikati itura leZimbabwe lisiwa okumangalisayo, njalo lentengo yempahla etshiyeneyo ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Soko labantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uCape Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.